Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla zibu-4 Ncwabakazi 2021 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day ozaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi iprocess yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo omele isebenze.
Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane.
Nxa singathi ama-province angu-10 izikolo ezingu-400 chukuthi province eyodwa i-40 izikolo kufanana nje lokudlala.
Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus.
Akula physical distancing, akula kugqokwa amamaski, abanye abagqoka amamaski khona phezukotsho lapho, kuyisiphithiphithi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamajumi amane lanye 41 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 kumanani ayewethulwe izolo. Lolu gatsha luthi ababanjwe igciwane le-coronavirus bedlula inkulungwane eyodwa lengxenye 1580. Iningi lababhubhileyo abalichumi 10 ngabeHarare, kulandele emaSwingo okubhubhe abayithoba munwe munye 9. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe ele Heroes Day uzaqhutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa izolo ntambama ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende i-cabinet. UMthwangwa uveze njalo ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzakupha abantu abalichumi lasithupha abavela kunhlangothi zempilo ezijiyeneyo izicoco ekunanzeni leli khefu. Ibandla lezanu PF lisolwa ngabanye abathi likhetha amalunga alo kuphela ukuba ngamaqhawe lichiya abanye abalwela inkululeko yelizwe ikakhulu abebandla lezabu. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezabu umnumzana iPhithule Maphosa.
Izanu PF sithethe yonke into bayenza eyabo le ndaba yokuhlonipha amaqhawe ethu sokuyinto yabo abayenzela kibo le emsamu eShekshek building. Akusese yiprocess ekhangela ilizwe lonke, sebekhangela nabona bodwa amazanu PF politicians namazanu la combatants sokuyibo bodwa abazibona bengamaqhawe, sokuyibo bodwa abahlonitshwa ngale nhlonipho ephezulu kakhulu, sokuyibo bodwa abathola lawo ma-benefits ahambisana lenhlonipho yobuqhawe ikakhulu iqhawe lesizwe. So indaba esihluphe kakhulu ikakhulu uma sikhangela abantu abachiwa ngaphandle kwale process, kumbe ngithi abantu abangahlonitshwayo bona bemele behlonitshwe. Ngizanika umzekeliso. Emalangeni silahlekelwe ngubaba uSogwaguba Ndlovu. Akula mbuzo uma sikhangela ubaba uNdlovu ngokuqhawe besizwe. Omunye osilahlekele emalangeni umama uTheresia Daka. Akula njalo umbuzo ngobuqhawe bakhe besizwe seZimbabwe. Kodwa abayitholanga le nhlonipho ngoba ngabantu bezaphu.
Laba okuthiwa bazaphiwa izicoco, ungabantu abanjani ngokubona kwakho, kuyini esingakukhangelela?
Kubuyela endabeni esikhala ngayo babankomo ukuthi iprocess yokunika leyo nhlonipho ihamba njani kahle kahle, process bani, criteria bani abayisebenzisayo uze befike kuconclusion ukuthi umuntu liqhawe lesizwe kumbe lo akusoqhawe lesizwe. So ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi process yankona ayihambi kahle, le criteria abayisebenzisayo akusiyiyo umelise benze ayikula esikhangeleleyo endabeni leyo abantu abazanika isicoco. Siyakwazi nje ukuthi ngabangani babo bezana uPF, ngabangani babo bezandla bagijimisa yona leyo into yabo yokuthi izano lezandla kuzwakale njalo kubonakale ngazathi yibo abaletha ilizwe, ngazathi yibo njalo abaletha intuthuko eselizweni. Ikanti akunjalo, yikho sithola beqamba amanga kakhulu ikakhulu ngehistory yesizwe. Izano PF ba kuthanda uqamba amanga ngoba bayazi ukuthi ayikho into abayenzayo ebambekayo, kodwa ke bazama ukuthi bezibonakalise ngazathi yibo abasebenza kakhulu. So ihistory yabo yonke ngeyamanga, kususela ekuqaleni kwendaba ku-colonization bazokutshela amanga, bazokutshela ukuthi ubani ubani kumagogo walwa labelungu. Kodwa siyakwazi ukuthi kule ndawo eZimbabwe lapho okwa-colonizwa kungela resistance yabakhona, njalo siyakwazi ukuthi elinye icele leZimbabwe lakhe laba yi-protectorate yama-British. So sizibuza ukuthi kanti manje kwaliwa nini?
Umnumzana iPhitule Maphosa, isikhulumeli sebandla leZaphu. Sehlulekile ukukhuluma nesikhulumeli sebandla leZanu PF, umnumzana Simon Khaya Moyo. Uhulumende uthi uzaphathisa abafundi ngokubhadala indleko ezidingakalayo ezokuthi basebenzise inkundla zebulenjini i-e-learning ezikolo ezingamakhulu amane ebesezisungulele oluhlelo, kodwa zisehluleka ukuluqhuba ngenxa yokuswela imali. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monique Wamtswangwa emhlanganeni wedale labanye bakhe oqhutshwe izolo ntambama eHarare. Wengeze wathi izikolo lezi zizabhadalelwa okwenyanga ezitshiyagalolunye kulolu hlelo. Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union isungule uhlelo phose olufanayo olwe-online learning ngomvulo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso.
Okwakuqala kukhulunywa ngezikolo ezingu-400. Nxa singathi ama-province angu-10, izikolo ezingu-400 kusho ukuthi i-province eyodwa i-40 izikolo, kufanana nje lokudlala. Sibuyele emuva, uhulumende izikolo zone ezakhuluma ngazo akasizazi. Imhloliso ayisozibhalwe ngabantwana abafunda ezikolweni eziyi-40. Nxa sikhuluma nge-e-learning sikhangelela ukuthi uhulumende nga ukhuluma ngokuthi izikolo zonke usesungula uhlelo lo-e-learning, afaka i-network, anikeze abantwana kumbe ababalisi labantwana uhlangene ndawonye izidingo zonke ezidingakalayo ukuthi abantwana befunde ku-e-learning. Kanti ngaso kusenziwa khonokho kuyizinto kudinga ukuthi kwenzakale izikolo zonke. Phela nxa sesikhangela kukhulunywa ngezikolo ezingu-40 yiziphi? Kungenxa yani kuyizona ezokuphela ezingu-40? Nxa sesikukhangela ngenye indlela shuthi uhulumende sesehlukanisa abantwana, kulabanye abantwana sebengcono, shuthi zona ezizikolo ezingu-400 lezi ezikhulumnywayo izikolo ezilabantwana abangcono. Okunye sizabuyela emuva, uhulumende kuqala indaba ye-COVID wayenza isithembiso, ukhuluma ngokuthi sokukhitshwa izimali ezingaka, sesihambise ama-PPEs ezikolo, izikolo zithe zivulwa sathola ukuthi akulalutho. Khathe sesizwavele egcekeni ukuthi secela abadala bamthengele. La kuzonezi izikolo ezingu-400 yikukhuluma nje ngomlomo. Kuzathi sokusiza izikolo sezivulwa uthole ukuthi kasikho isikolo. Okuzima ukuthi siyabe singakwazi ukuthi avele kwakwenzakali ngoba esethu siyabe singakwazi ukuthi yisiphi ekuyiso kumele phakathi kwe-400 esiyiso esikhangela ukuthi sisibone ukuthi yizo lezi. Kanti indaba zingaqanjwa, okuhle phela ngawo yaqamba ukuthi ayizikole ezingu 400 emfuna ukusungula kuzuhlelo mhlawumbe i pilot project leti pilot project etle siqala kulezi izikolo lalezi 400 sure izimbabwe yonke sisadlala musa
lona luqhubeka njani uhlelo lwenhlanganiso yakho yikho yini belikukhangelele kumbe kunenge okumelele kulungisa
ngomvulo siqale uhlelo lokufundisa abantwana ebulenjini ema secondary schools ikakhulu akade sibakhangele ngabe olef amaqembu avuliweyo nesilungu phecelezi ama group e WhatsApp avuliweyo ahle agcwala wonke esesibona ukuthi silomlando ngoba form 1 badala bese bechinga labantwana bechinga ukuthi kanti manje thina indaba lengasivuleli so ngokunjalo sesikhangele ukuba iviki leli lisiyaphela sitatazele size siyefika phansi le ku grade 3 siyajabula ukuthi abadala bakuyamukele ukuvulwa kwesikolo sethu sekulenjini esikhangelele ukuthi sizancedisana siphathisane inkinga nje ezasichaya abantwana bazasokola ngendaba yedatha edulayo kodwa kungenani kuvele elizweni lethu kuyasokolwa sikhangelele ukuthi abadala bazazama ngemizamo yonke ukuze abafundi bengalahlekelwa izifundo zabo ichallenge esilayo enkulu ukuthi lathi abanye bababalisi wethu esikhangelele ukuthi bancedise ingane idatha labo iyabachaya ngokunjalo njenge-athuzi sokumele sisebenze nzima ukwenelisa ukutholela ababalisi idatha ukwenzela ukuthi benelise ukuqhuba umsebenzi wabo bengabanga lokwehluleka ngenxa yokuthi umuntu kaselayo idatha yiyo inkinga enkulu esesibhekane layo
lo-ke ngumnumzana Themba kuwe moyo isikhulumeli senhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eselubhane. Ukuvalelwa amanzi kwezakhamizi zeGwanda kwesatshelwa ukuthi kuzamemethekisa igciwane le-coronavirus. Amanzi aleli dolobho avalwe ngeviki edluleyo ngolwesine ngenxa yezikwelede ezingabhadalwanga. Umeya wedolobho leli uKhansela Njabulo Siziba utshele iphephandaba leChronicle ukuthi bakhangelelwe ukuthi amanzi azavulwa namuhla. Sixoxe nesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawa yiWater Action Group umnumzana Khumbulani Maphosa othi bahambe eGwanda ukuyahlola umumo badaniswa ngokwenzakalayo ngoba kulakho ukumemethekisa igciwane le-coronavirus njengoba abantu bephithizela beminyana lapho okukhiwa khona amanzi.
Namhlanje sithone simadasa sixoxa nabantu beGwanda sixoxa lenhlanganiso ezijiyeneyo ezisebenzela eGwanda ezihlezi eGwanda sixoxa nobukhokheli bezakhamizi lezinye izakhamizi esisebenzelana lazo ezisedorobheni leGwanda. Esikutholileyo ukuthi umumo ubucayi kaumuhle ngoba idorobho lokhe livalelwe amanzi kusukela ngolesine loviki eliphelileyo. Izinwa ivale amanzi ngoba ithi i-municipality of Gwandi lesquare abantu batshona beminyene ezikotsho lapho abazama ukuthola khona amanzi. Akula physical distancing, akula kwamamaski kabanye kabagqoka amamaski khona phezukotsho lapho kuyisiphithiphithi omama obaba abantwana bonke bazama ukuthola amanzi khonapho ezikotsho zenalezi ezilitshwane ezikhona. Kukanti njalo abanye abantu sebesuka eGwanda town sebedrayiva besiyadinga amanzi kubonsindi okubomatholomotshe kubokholimbon okuzindawo ezincwelelane leGwanda. Olokhu kuyingozi sikhangele imumo weCovid ngoba kuthi ukuthi kulokuthelelana iCovid okubanzi okuzaba khona khona phezukotsho eziseGwanda town. Kukanti njalo futhi nxa laba abantu sebephuma besiyace ukuthela amanzi ezikotsho lemizini lezakhamizini ezisemaphandleni kuthi ukuthi sokuza memethekisa futhi leli gcikwane liyengena futhi khona ngale makhaya. So yiwumumo okhona esikubona ingani uyingozi kakhulu ikakhulu sikhangele isimo se-COVID-19.
Manje njengenhlanganiso libona ngani kuyini okumele kwenziwe njengoba abantu bakhani ukuthi abalamali yokubhadala izikweletu zona lezo?
Eqinisweni izinwa layo kumele ibe reasonable during this time. Why list imali beyifuna? Sibona ingani kuyadingakala ukuthi babe reasonable, bazibuze ukuthi okuqakathekileyo khathesi kuyini phakathi kwemali lempilo yabantu. Yimbuzo omkhulu okumele bawuphendule wena lo, ngoba kukhanya imeasure abayithetheyo bona bakhangele kuphela ukwenza imali, ukuthola imali yabo ekweredwayo, kodwa kabasakhangeli ubhubhane oluba khona, le mbhubhiso eba khona ngokubulalisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Lo ke ngumnumzana Khumbulani Maphosa, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu eyobulawayo, Water Action Group, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
Lo ngumsakazo we-Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma e-Voice of America at the Washington D.C.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi uhulumende uselandule imbiko yokuthi ufumbathisa abamabandla aphikisayo ngokubapha izimoda. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Simon Khayamoyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inani eliyisilinganiso sokwedlula amachumi ayisikhombisa 70% labantu ababanjwa igciwane le-coronavirus eZimbabwe ngelomkhakha we-Delta. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Shwashwa bantu benkosi, siyalibingelela Studio 7 sithabala ngenyuzi zethu lisinika zona, lisinika inyuzi eziqondileyo mpela. Asilokho sikubona ku-ZB ekuyabongukhulunywa mthungameli wenyika wathi mthungameli wenyika kulayinyinto ngaphandle kokwazi ukuthi mthungameli wenyika kuphela. Shuwa inyuzi zenu ziqakatheke kakhulu, xa libona umumo wezinto lapho ezintwabo umindlela embi. Lo uhulumende wokubhidliza, ukubhidliza kuyayinto eyenzakalayo eqondile lapho. Ngiyabona ubona ama-election aparephela 16 bantu wafa. Ngiyekhongela batheza kuvunyelwa ukuthi kuprotesta kumbe kwenzeni into enjani babopha ukufakwejele. Ngiyekhongela amatitsha akathesi hala mali amapentsheni. Mina ngipentsheni khona 10,000 ngenyanga, iyakunceda ng-10,000. Into zikhula daily, dizili zabo zikhula daily. Angiboni kule nto ephumayo lapho, ngibona nxa ukhongele shuwasho into ephumayo. Hhabo lento ephumayo shuwa singathi senzani ngani? UNkulunkulu uyangenela kuphela. Umbuso wenxanye wakwamdala lona ingcondo, abantu babesidla besuthu bashilokho sekukhona kathesi lokho, kodwa yenza ikomplain ngani uthi ha bayakwemba kwakushona sekekuvalele. Ngenje sokukhuluma ngikwenzayo sekengakhiphi inamba zami lezi yatshona izivele sisesitokisini. Awubonto leyo, hhayi uNkulunkulu ngalangeni lokho konke lokhu. Hhayi singani uNkulunkulu uyasithandazeni kube le ngikhululeka okungani kube ngcono. Siyabonga
njani basazi be-Studio 7? Hhayi thina siyaphila, silapha eBotswana. Mina mvukubeka lawa mowami umbono, iZANU-PF yona ngeke izife yaphuma esikhundleni mpaka kuze kuphele lezi ngagara zolezi ezisezitulweni ngobuningi babo, ngokukhula kwabadala laba yiko kukhona zingathola ukuphila ngcono thina abantu abanje. Yabona
awu livuka njani mahlabezulu ku-Studio 7? Thina siyaphila noma nje sisehluphekeni lwezimbabwe lelizwe. Heyi bakithi, angazi bakithi, isikhalazo sami kubahleli kubasakazi be-Studio 7 bakithi, isicelo kangilisoli kangilideleli kangithina ndeleli msakazi bakithi, ngicela linganithwale yatshintshi ukukhulumisa abantu be-ZANU-PF. Ugawulelo bakithi, yezwe uyaphutha ngani kaboni ukuthi ukuliphi ilizwe. angazi mbuse mlindini mbuse zulwini mbungapi lapha khona yena shuwa zinkulumo zakhe kazitshengisa usizi kazitshengisa ukuthi kumbe umuntu ohlezi labantu uthethe umumo lo kawuboni ukwehluleka kwegovernment yakhe lokhu akutsho ukuthi ayisikokwehluleka kwegovernment icorona icorona ifika izolo kuvele igovernment kunini yehluleka 1980 41 years isehluleka kanti indabantu ukuthi usupportane umsebenzi wakhe kumbe vele kunjani hayi bakithi bakithi siyaxolisa hayi ikhathele ngalaba bantu hayi hayi yabonga shuhayi
sibonge sibonge bakithi laphana kustudio 7 sibingene lelinjalo kodwa ekhaya elihle lisethwe izindaba hayi sibonge siqhubeka nje sibonge bakithi umsebenzi omuhle hayi sibingene kakhulu laphana OVO Ndebele VAO Ndebele ngazi umembize kahle lapha labo Chris Gandhi nabo mama laphana osithembekile Ndlovu laye nje crew yonke laphana labo Ntungamiki Nkomo hayi siyabingelela bakithi lonke nje lapha ekhona ungathi nje lonke nje abayamasalasi sibona kithi umsebenzi mpela sethula wona ngithi nje kancane nje laphana yabona icorona ngendlela esetshenzwa ngayo elizweni lakithi ngayindlela okubiswa ngayo umnotho ngamnotho osovukile ngoba ngiyaye ngikhaya laphana ekhaya angaze ngibone kula ma-building ayakhwayo ama-buildings sizokwapenda belungu osmith lokunjalo ipenda sezixexekukile akula nto evuswayo so mina angazi ukuthi ugovernment lo wakithi yini impela into kodwa mangakhiphi inhliziyo yokuzonda ekuzonda eminye imihlobo le yokuzonda lamandebele lokuzonda belungu zonke izinto zingalunga bakithi bekhiphe inhliziyo naleyo phela yinto nje eyi-one nje bangayikhiphe naleyo umnotho wami uyaqhubekela phambili ngoba hayi lo kuthiwa kuyavota abantu bengazihluphe bakusebenzi lokhana kwayihlula lokuya ngoba longazovota uwini awinanga omeze sizame iplani ukuthi hayi maybe bangakhiphi inhliziyo yokuzondana maybe lizwe lingalunga ngiyazwa mpela lapho uma kukhulunywa mpela kubhizi mpela nto bayahlatshwa lenje kusenzi vaccine yabuya iningi kakhulu sezabuya leyinto futhi ubona ukuthi ngayimali impela ezothuthukisa ilizwe ngaku-right hayi uma ucabanga nje kuthiwa izimbabwe ucabanga ukuthi uhambe esouth africa kuthiwa izimbabwe uyazi uzutshala ikhanda ufake ukuthi ama-disprin kwama-panado kumbe kwama-grand par ngoba uzathi usuka uthola ama-roadblock wakhona 100 meters roadblock ngapha langapha uizwa bode yakhona vendlela usezwa ngayo kuphunywa hayi hayi ilizwe lala bakithi yazayo hayi siyabonga bakithi kustudio 7 asiyibambeni kanjalo
ngiyabingelela abasakazi labahleli ngomsakazi ngo-VOA Ndebele ngumakaloba kumakhulela Plumtree ekulilini ngiyadana kakhulu ngokuqala komkhuhlane lo we-COVID-19 sihlala endaweni yabantu abangakholwayo Thomas abakholwa ngokubona kodwa lo mkhuhlane ngendlela sofike ngakhona lapha esikhona futhi umemetheka kuzaba lula kakhulu endulo kufaka abantu kuzaba lula phinde sibuye labantu abangafuni ukutshintsha ukuthi balandele imithetho leyo eletha lugatsha lwezempilakahle lokondlokuzwa kwabantwana le migomo efakwa yi-WHO so amamaski agqokwa nxa kuzafikwa emapholiseni umuntu kazigqokele ukuthi wazesabela impilo yakho ugqoka ngenxa yokuya kwamapholisa and abantu basaholoke besahamba ezintweni ngobuningi benze konke ababekwenza kudala endulo ukuthi kuyabanjani izandla kugeza izandla ndawonye abantu khonakwa-social distancing vela kukho bengicabanga ukuthi abantu abanjengamapholisa ngabancikhulu nxa kule zinto kube mbuthano ebakhona ebe le qiniseko sizokuthi abantu abasembuthaneni lo inani lakhona liyavuma ezintweni abantu beka ama-100 kudliwe kunathi amatiye nje kwenziwa ngazathi kundoveleko khona yisana lani ekadivele esiyijwayele kungakafika i-COVID-19 so kumemetheka komkhuhlane asesabele umuntu otheleyo ngebhokisi ovela ngalo sesabela abantu nokuthelana ngokuhlala kwethu ukuthi kulele ukuthi umkhuhlane umemetheke so ngabe kuthi amapholisa asiyancedisana bebe khona ezifeni ngabe kuthiwa futhi lo mntu onitsha layo MP akahambe njani-ke okuyikhampeyini mayelana lokhu ukuziphatha kwabantu ezifeni lasembuthanweni maybe ilizwi lomuntu ongajwayelekanga lingaba ngcono ngoba hayi sizaphela njengempukane nanjengamahuwa fakele umuntu ngoba lo mkhuhlane lona endlela sifika ngakhona izibalo esizizwayo njalo indawo yakithi vele liyakwazi abantu abasendaweni le ngabantu abasebenza eBotswana abazamazama eBotswana e-South Africa abangachaphi ngemingcele so umuntu angavuka namhla ese-South Africa kumbe evuka eseZimbabwe engachekwanga anyway kodwa ayehlangana lona umphakathi so asisengozini embi kakhulu so kudinga ukuthi umuntu azivikele sizivikelele umkhuhlane lo angazi ngiyabonga lami ukuthi ngifakele udaba lami
sanibone sanibonani bantu bakithi linjani ngezindawo asiyezwa nje lesimanga lesi abantu bezana ukuphefu asebesithi impahla lezi ezibuya e-South Africa angeke bezivumele zingene bekhuza lo dlame lolu olwenzakala e-South Africa isho ukuthi umnankakwa ngendlela abatshotsha ngakhona ngendlela ababulala abantu ngakhona bengavula umbomo wabo mpela bekhuza abanye abantu mina ngakubulala abantu kangaka mina ngakutshotsha ilizwe ilizwe lokuyaliphelile ngenxakaka mina ngako ukhuza abanye abantu ukuthi bengatshotshi kuyilo isele lekhulu umuntu owaqeda imali elizwini imali yazi yaphela ukuthi bakwenza ngoba bengela amahloni kube ngaba la mahloni kube ngaba khulumi labantu bezana akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngokusela akusho abantu abangakhuza abanye abantu ngokudlakela ngokudlana abantu bezana ukufika abantu abayaziwa kamhlophe ukuthi khona ngabantu abalutha ilizwe laze laphela
sanibonani Studio 7 siyabonga bafowethu indabeni esinikeza zona ezineqiniso mina igama lami uThemkosi ngokuzalwa ngizala eLupane eJibajiba kodwa kwamanje ngila eGoli eLenisha South bengithanda nje ukuthi ngibonise abazali bami ekhaya obancane lapha eJibajiba obamdala lapha eGwamba akunakho okuningi ngiyabonga bafowethu ngiyabonga lapha eStudio 7 bafowethu ibambeni kanjalo bafowethu
Nawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ethukayo kumbe ukuphehla inzondano. Siyabonga. UbuzeMelika. Umongameli Joe Biden uthi uhulumende wakhe useza qinisa umkhankaso wokubamba ngamandla abantu ukuthi bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. UBiden wethule amazwi la esigodlweni sakhe se-White House izolo emini. Uthi izisebenzi zikahulumende ezizala ukuhlatshwa ijekiseni le zizahlolwa kabili kumbe kathathu ngeviki igciwane le-coronavirus. Sikhuluma nje idolobho leNew York selethule umthetho obamba ngamandla abantu abangena endaweni ezokuzilibazisa amasonto, amajim, amabhawa nendawo zokudlela ukuthi ongenayo atshengise isithupha sokuthi wahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 wonke amajekiseni womabili. Lokhu kwenziwa ngoba umkhakha wegciwane le Delta usumemetheka emadolobheni amaningi eMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika, unkosikazi Priscilla Ndlovu, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
I-COVID yona ngokwayo singayikhupha ku-politics sifaye njenge-issue ye-public health. Bakhona ama-scientists abawukhangela lo mkhuhlane nsuku zonke. Ungabona izinqumo sezitshintshwa kaziveli ekuthini zitshintshwa nje kuphela. Kutsho ukuthi laba abakhangela umkhuhlane abahlala bewucubungula nsuku zonke bayabe sebebona okunye thina esingakuboniyo ngoba singayisibo abantu abakhangela ngezomkhuhlane. Njalo abantu ba-White House ka-Biden, I think abantu be-government abasebenzayo becubungula lo mkhuhlane bakhululekile kakhulu ukuthi umkhuhlane bawucubungile ngendlela bawubona ngayo. Singakhohlwa futhi nje ukuthi umkhuhlane lo umkhuhlane omutsha ohlala ucubungulwa nsuku zonke ukuthi abantu bawuzwisise ukuthi bawubona ukuthi uyanga. So bangabona abakubonayo sokumele bathathe inyathela, sokumele ukuthi bakhangele ukuthi inyathela singalithatha yiliphi. Mina ngibona ngani ayisiwo isitshengiso sokuthi bayehluleka, kodwa isitshengiso sokuthi bayazama ukuhlala beluku becubungula umkhuhlane lo ukuthi ungabiseli isizwe emuva.
Lona igciwane le-coronavirus siyabona ukuthi bathi ungani seliqalisile njalo ukumemetheka. Ungathini wena nxa ukhangela amanombolo akhona lezi nsuku?
Igciwane leli ele-coronavirus ligciwane elingaziwayo eliqalayo nje lwaselilomnyaka, kodwa abantu ama-scientists balokhu sazama ukuthi balucungulule. Ye, abantu bayafakwa ezibhedlela ikakhulu lapha e-America. Ungakhangela ama-states e-South njengabo-Mississippi, labo-Alabama, labo-Florida, ama-states lawo azangathathi inyathela lokubona ukuthi abantu bayahlatshwa i-vaccination. So abantu abayekele uhlaba i-vaccination ngezizathu ezijiyeneyo yibo abantu abajinyiswa umkhuhlane ngalezi nsuku njalo lezibhedlela. Lakhona lapho engihlala khona bakhona abantu abangazange bahlatshwe ababe kungafuni ukuhlaba. yiba abagulayo njalo esikhathini esiningi yiba abafayo.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo eyisizalwane seZimbabwe esihlala ngaphakwele Melika. Ubexoxa leStudio 7 ecingweni esedolobheni esesigabeni seWashington State. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Uhulumende uthi umbuthano wokunanza ikhefu lamaqhawe leHeroes Day ozaqutshelwa eNational Heroes Acre eHarare ngoMvulo uzangenwa ngabantu abangamakhulu amabili 200 kuphela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.